Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 11 kumfumfu 2021 igama ngontungamile inkomo nazi ezihamba phambili kubhubheho yedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Inhlanganiso yeZCTU ithi abaqhatshi kumele bengeze iholo lezisebenzi kulandela ukukhwela kwentengo yezinto. Ingcwethi kwezemithetho zithi umtshutshisi omkhulu kahulumende akalamandla okwalisa imithethwandaba ukuthi ikhulule abasolwa abetheswa amacala okutshintsha imali ngaphandle komthetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amathathu lane 34 belomkhuhlane lo. Luthi njalo abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane phose ezintathu 2,847. Abahlatshwe ijekiseni yesibili njalo ingeyokucina bazinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6,359. Inani lasebebulewe ilomkhuhlane selifike kunkulungwane phose ezinhlanu 5,637 kuthi asebetholakale belawo sebengu 131,796. Lanxa umtshutshisi omkhulu kahulumende uprosecutor general umnumzana Kumbirayi Wodzi esithi ihofisi yakhe ayisoze ivume ukuthi abasolwa abetheswa amacala okutshintsha imali yakwamanye amazwe ngaphandle komthetho kumbe osomabhizimusi abathengisa ngentengo egxile emkambo wesitha bakhululwe ngemali yesibambiso ibail. Ingcwethi kwezemithetho ithi lokho akukho emandleni akhe. Uwodzi utshele iphephandaba leSunday Mail izolo ukuthi bafuna labo abayabe bebotshelwe amacala la badonisiswe bevalelwe ejele. Ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe lithi liqhuba uphenyo phezu kwalolu daba ukuze kubotshwe izephulamthetho. Iziphathamandla zaleli bhanga zizahlangana labo somabhizimusi kuliviki bekhulumisana ngalolu daba. Igqwetha umnumzana Dumisani Dube utshele iStudio 7 ukuthi ukukhululwa kwabasolwa ngemali yesibambiso ibheyili lilungelo elisemthethweni elingeke lilawulwe nguhotzi.
Prosecutor General akukho emandleni akhe ukuthi enxitshe abantu imvume yokubambisa ibheyili because ibheyili ngesisekelo sombuso omkhulu weZimbabwe seConstitution. Isinayo constitutional right. Umuntu engakatholakali ukuthi ulecala kule mvumo yokuthi ebesuke endlini engavalelwanga inkantolo kufanele tshengisele ukuthi ngumuntu ozimiseleyo ukumelela icala lakhe engabaleki lokuthi ngumuntu ongatholakala ngasiphi isikhathi lapho ahlala khona. So lokho abakutshoyo akuhambelani lesisekelo sombuso welizwe ukuthiwe constitution. Ngakho ku-unconstitutional ambona ukuthi inkantolo iza kulandela ikakhulu inkantolo enkulu eyayikhothi kusiya phezulu abo ambona bengalalela maybe emergency court because wesikhathi bethuka bengalalela khonokho but aphezulu enkantolo ezinkulu awona muntu uzakulalela ngoba ku-unconstitutional.
ubona uhulumende esenelisa ukuqeda udubo lokutshintshwa kwemali ngaphandle komthetho yini njengoba esithi usezabopha labo somabhizimusi abathengisa ngentengo egcile emkambo wensitha iblack market?
Angifumani ukuthi bazaphumelela. Ungakhumbula ukuthi udala le ukulo uMasimi Remba uwaba ngu-chairperson we-National Incomes and Pricing Commission. Abakwazama khona ukopha amakhampani ayi-charge ngentengo enkulu. Kodwa akula muntu kumbe ola khampani eyatholakala igwejwele owawusezele bevalelwe phakathi. I think kungabe kuyi-reaction ye-politiki engasoze sincede ngalutho. Ngizanika umzekelo sokuthi abantu bephula umthetho kakhulu amakhampani nalawa yiwo abantu ababusayo. Abanye bakunamaminister, abanye ngama-permanent secretary. So bazazibopha njani? Yes, isifiso sabe sikhona but njengeminye yonke imizamo ye-RBZ, I think uphonga ukukhuluma nje kuphela.
Ukuze udaba lomnotho lolu lulungisiswe kumele kwenziweni ngokubona kwakho?
I think indaba leyo kufanele sishiye singathi ngesikhiwa ngama-market forces aziregulate. I think ama-laws e-supply and demand aziregulate, i-economy aziregulate, kungela kungenela okuthile kwama-politicians. Ngoba nxa ama-politicians ingenela kwenza esithi kube le-artificial, kube kugcina kusiba lama-economy amabili, e-formal ne-informal, eyenza ukuthi ama-politicians labanye abahlakaniphileyo bethatha advantage. So kufanele kwenzakale ukuthi i-market, ama-market forces aziregulate. I-rate aziregulate nge-supply and demand market. Akula muntu akula politician ofanele ingenele khonapho.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha sixoxelayo ekobulawayo kasenelisanga ukukhuluma lowo thi. Kusenjalo inhlanganiso ye-ZCTU isikhuthaze ezinye inhlanganiso ezimela izisebenzi ukuthi zifake abaqhatshi incindezi ukuze bakhweze iholo lezisebenzi kulandela ukukhuphuka kwentengo yezinto ezitolo. Sixoxelo nobhala jikelele walenhlanganiso umnumzana Jafet Moyo.
Kufaneleke izinhlanganiso ezimele izisebenzi zibone phela ukuthi nxa i-cost of living isikhuphukile leholo njalo liyakhangelwa. So siyaqhakathekisa ke kuzinhlanganiso kumbe ama-affiliates ukuthi bonanini ke ukuthi nxa i-PDL isikhuphukile izisebenzi zingathola yini iholo elithe thuthu. Nanku phela intengo layo isikhuphukile njalo sikhangela ngokuthi kukalutshwana kumba kwenzakali ukuthi nxa intengo isikhuphukile iyehliswe njalo njengoba sibona ukuthi uhulumende akalamthetho oregulator ama-prices kumbe asikabone singathi price control kumbe singathi inhlelo zikahulumende ezikhangelela ukuthi ama-prices angakhuphuki. So sokukithi ke thina esimelela izisebenzi ukuthi sibone ukuthi ngesikhathi siyatracka ke ukukhwela kwezinto bese sibona ukuthi kuma negotiations kumbe kukhulumisaneni kwethu labaqhatshi ngasektha kumbe kuma enterprises siyabona ukuthi siyancedisa izisebenzi ukuthi phela lazo zitholeke iholo elingcono elingabe lihambelana lokukhuphuka kwezinto ezitolo.
Zikhona yini intengo esezehlile njengoba uhulumende ethembisa ukubopha osomabhizimusi?
Besingakaze sibone ke izinto zisehla ngemva kokuba uhulumende sethembise ukubopha ke kungaba ngabathengisa imali enkambo omnyama kumbe bona abaqhatshi kumbe singathi abamabhizimisi nje general nxa bekhuphula ke intengo yezinto. Zange sibone besehlisa nxa uhulumende esethe uyangenela ngokukhuluma. Ukukhuluma phela akutsho lutho kodwa uhulumende akaze afake umthetho othi ke intengo yezinto kufanele ibuyele phansi. So asila price control ke phakathi kwelizwe. Asiboni ke intengo isehla, intengo ukwehla kwayo esikunazelela ukuthi singathi irate ekhwela ngayo yiyo esingathi iya slower down esikhathini esiningi. Sesibone intengo ikhuphuka ngokutshona kwelanga, ngokuphuma kwelanga. Okungenzakala kuphela ukuthi singabona ingxenye kusehla ispeed kumbe ngathi inano izinto ke ezikhuphuka ngalo. Kodwa kukalutshwana kumbe akwenzakali ke ukuthi sibone ke intengo ke ikunywa kula lokhu kade isiyikho khona. So asikhangeleli ke ukuthi kungaba le price control, asikhangeleli njalo ukuthi intengo yezinto ingaqunywa.
Umnumzana Japheth Moyo, ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU. Uya phambili umkhankaso wamalunga ezaphu adinga ukungena ezikhundleni kuCongress yaleli bandla ekhangelelwe ukwenziwa ekupheleni kwalinyanga. Sixoxele omunye wabantu laba, umnumzana Mthulisi Hanana, yena okhankasela ukuba ngunobhala jikelele wezaphu.
Bakhona abadala bethu abakuzaphu, amalunga ezaphu phakathi bandla lethu abangilandileyo bangicela. So kuyinkulumo phose esingaba leminyaka engafika over 2 years now. Abadala besithi hayi Hanana akubuye uzolungisa lapha, so hayi nami sengiphakeme ukuthi ngizobamba ichaza lithi njengoba abantu bengicela ngeza ke ngale, ikakhulu nxa ucelwa ngabadala bekucela ukuthi uzokwenza into yakini ozalelwa kiyo. Sonke vele sizelwe singamazaphu, nxa ungumuntu ngini okulepolitiki sonke singamazaphu, siyakhula nje sesikhetha okunye kodwa ekhaya lethu lezepolitiki izaphu. So lamayi sengiviziwe ekhaya ukuthi ngizobamba ichaza elithize. Okwesibili, abantu bathi akula bantu abatsha kuzaphu, kumele sibonakale ukuthi sikhona ukuthi sizoncedisa izaphu. Ngeza ke sibe sithi hayi izaphu ilabantu abadala lakhe, abantu basha bakhona sidlalela khatshana. So yikho lami okungenze ngaphakama ukuthi ngingabe ngichinga nisitha kula bantu abasha kuzaphu lami ngingekho phakathi.
Kungaphi lapho obona kusilela khona ofuna ukukulungisisa luba nawe uthe wakhethwa?
Eqinisweni nkokheli ukuthi uzaphu in the last 12 years lokhu esaphuma ku-unity besizama ukuthi sibumbe inhlanganiso ukuzananzela ukuthi focus ibingani khonapho kakhulu ukuthi hayi kukhanya ukuthi uzaphu selibandla elizimele lodwa asisekho ngale kuzano. So ngibona ngani khathesi sesiku stage 2, istage sokuthi lathi siqinise isisekelo sonesi ukuthi sisaphuma ngale. Okusilelayo ke ukuthi sibumbe inhlanganiso ezabonakala ebantwini, eza abasemehlweni abantu, ezakhulumela abantu, ezamela abantu, ezabonakala isima labantu. Ngithanda ukuthi lami ngilethe experience yami engilayo, ngisebenzisana labantu bakithi bonke nje jikelele iZimbabwe yonke ngezinto ezibakhathazayo. Ngikusebenze khonokho nami ukuthi hayi izaphu nayo iyalimela, iyalenzela khonokho okuyisifiso zenu. So yilo ichaza engizolibamba. Okumele sikulungisise ukulungisisa inhlanganiso ime ibe inhlanganiso eqine eqinileyo, ibe inhlanganiso eyenelisa layo ukuthi sekelwe ngabantu. Ngoba abantu nxa bengayisekeli into kusho ukuthi kukhona abakubonayo okungahambisani labo kumbe okungahambi kuhle. So yikho lami engikulandayo khona ukuthi sizokwenza izifiso zabantu, ngoba uzaphu uhamba nge-devolution othi amandla kayehle ayezabelweni. So mina engikulandayo lapha ukuthi ngizohanesa amandla lawo ezabelweni abe yiwo abumba ukuthi uzaphu uqonda ngaphi, ngoba yikho esikukholelwayo njengo up.
Bakhona abathi ikudala izaphu yaphelelwa isikhathi, nxa besitsho abanye bathi siya expire. Ungathini kulabo bantu?
Izaphu ayisoze ya expire, izaphu kayisoze yaphela, kayisoze yacitheka. Ngoba izaphu ivele yona iyo umama wama political parties wonke. Umntwana angaze akhula abe lendevu, unina kabe mubi, unina ka expire. Ngaphandle kwalokho ke bakhona abangatsho njalo bekuthiswa ukuthi khona mhlawumbe uzaphu akabonakala ebantwini, bengananzeleli ke izinto izaphu edlule phakathi kwazo. Izaphu zapu idlule phakathi kwegugurawundi idlule phakathi kweunit yaccord ekade ithwalise nzima. So nxa ufana lo muntu ovele emendweni nxa evele emendweni ke watshaya indoda kwathini kwathini angabuya emangobo ngoba abantu bathi hayi elumuntu angikhole ukuthi angenda kumba ngathathwa ngomunye umuntu kodwa nxa lo muntu angaphiwa ithuba like itholisezi eziphiwe lezi ukuthi umuntu lo ahlale phansi ageziswe akhula afidwe nxa ke elimile ngaphakathi aphole uyabona hawu umuntu uyavuka khwatshwa yikho esikwenzayo kuzaphu. Uzaphu ube limele ngenxa yento esidlule phakathi kwazo sesifike esigabeni sokuthi simvuse khwatshwa abuyele abe nguzaphu esivele esasasimazi yikho ubona lathi abantu abatsha sisiphatha isibamba amaqhaza anje ukuthi nxa ngivotelwe ngilibambe nxa umuntu ezathi izaphu kayisozisekelwe ngabantu thina siyini angithi yithi abantu bakhona. So inhlanganiso vele ngama-grassroots umuntu one person at a time. So hayi othi izaphu iya-expire is no longer relevant akakwazi okuzayo izaphu is the next best thing ezenzakala ku-political scenario yeZimbabwe.
Umnumzana Mthulisi Hanana ukhankasela ukuba ngonobhala jikelele webandla lezaphu. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leNews Day libika ukuba intengo yesinkwa ikhangelelwe ukukhwela kulandela ukukhuphuka kwentengo yengqoloyi. IZimLife ithi amagqwetha sesole kakhulu unobhala kugatsha lwezemali umnumzana George Gubamatanga ngokwamukela izipho ezivela kusomabhizimusi owetheswa amacala enkohlakalo umnumzana Kudakwashita Gwireyi. Ikroniko ithi umtshutshisi omkhulu kahulumende umnumzana Kumbira Iwozi uselaye ukuthi kuvulwe uphenyo phezu kokuthengiselwa kwegqwetha umnumzana Sipho Sami Malunga labanye bakhe iplazi le-ekadeni elisemguza lona eselihludunwe nguhulumende. IHerald yona ithi uhulumende usethembise ukupha isonto yeZCC Mutendi ilayisensi yokusakaza eyeradio. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ngiyabingelela kuqala ngithanda ukubonga uStudio 7 ngomsebenzi omuhle awenzayo emphakathini yakithi. Ye ngifisa ukuphawula ngizwe kulo baba obekhuluma ephawula ngoChamisa wasethi yena mayiphawula wasekhuluma ngomqondisi moyo umkhokheli weMthwazi Republic Party. Ye kuyacaca ukuthi ubaba obekhuluma yena ngokwakhe akakathungululi akakaboni usaseyisiphofu. Angeke uthi uChamisa uyadistejwa udistejwa ngubani ukuthi wenzeni. UChamisa lomnankagwa bayafana nje i-agenda yabo iyafanana siyakubona lokhu. Kathesi kobulawayo silamakhansila ngu-17 afakwa nguChamisa inhloso yalokhu ukuthi uma kuphuma imisebenzi betshele abantu abana abakibo khona le Mashonaland. I-Mashonaland le-Matabeleland vele kungamazwe amabili ahlukeneyo. Kungani kathi thina kwelakithi komthwakazi ngapho ngakhangela imisebenzi 80% ngabantu abavela e-Mashonaland. Emhlabathini wobaba bethu obaba omkhulu bethu emaplazini khona lapha kugcwele abantu be-Mashonaland. Sinabo baba bahlezi emakhaya abalwela leli lizwe kodwa bayahlupheka emakhaya ngabalawo nalowo mhlabathi. Kungani kathi bona abantu be-Mashonaland lokhu begcwaliswa ngapha eMathebeleland. Ungaye e-Mashonaland angeke uthole amandebele emaplazini, ungaye uthole amandebele emisebenzini yabo. Thina kasibahluphe endaweni zakho, kungani bona lokhu begcwala ngapha. UChamisa lomnankakho bavele bengabantu abasilondayo thina. Ukwenza kwabo kuyafanana ukuthi kabasithandi. Khangela igolide abalithaphuza kumthwakazi, more than 100 kgs a month abalithwala lapha kumthwakazi, which is more than 570,000 US idliwa khona le Harare. Khangela imali ezingena amabhoda akithi kumthwakazi idliwe eHarare. Konke silakho thina ikhoulu Harare.
Ninjani abantu be-Studio 7 yazi ukuthi enye into ekhona ukuthi kudala kwakulama payslip. Into eziyenza ukuthi abantwana baphonge ukuhamba besenza into ezingayisizo besenza umita lo. Ukuthi labo sebedinga ama payslip. I-payslip ukuthi kathesi vele you pay then slip. Kathesi into esebeyazi abasakwazi amaphepharana ekhona kudala nawana. Ungabhatala then sulala into esikhona ebantwaneni nakusi. Era enye into vele umthetho usekho lapho.
Salibonani, salibonani, salibonani bathwakazi abahle, salibonani basakazi bethu abathandekayo. Siyabonga izindaba enisinithela zona imisha namalanga. Siyabonga sizwa indaba ezilehlonzi, sizwa indaba ezipheleleyo. Hawo kodwa sikhalangezela kithi elibulawa ngabantu ngabomo. Kambe sikuzwile lokho kwaseQuadri Park kungayisikho kodwa ukuthi ubuye ithenda elivela izoyenziwa eQuadri Park kusuka ikhampani esuka eHarare ibuya nabantu abeHarare okungangokuthi ngapha kobulawayo ngapha emathebeleleni akusenamuntu asiyifuni imisebenzi bona yibo abantu abamele basebenze uvela ubone nje into eyenzakalayo amaphathi aopposa izano yiwo kulapho kulabantu ababoshwayo kuphela kambe yiwo kulabantu abayenza amacala bodwa yena abantu bezano bekuntsha kangaka berobhilizwe kangaka kunye labo bonke bona laba baye bezigqokoxela layo wakithi nalo kuthiwa uKhaimol Khaya Simon lo owasesanzuki sewabaleka sewahlala khona le Harare ngoyothengisa ilizwe laphela nya babetho Gibbs singakhulumi izinto ezijengisa ukukhetha kambe kungasuka ikhampani eHarare izobuya labantu abavele eHarare izosebenza kobulawayo izothatha yonke le mali ekhona ihamba nayo. Hawu kodwa ke nibone nizwe lakithi bakithi asisebenziseni ivoti lethu sikeni sivoteni okuhlakaniphileyo.
Ngibingelele sihlobo sami ngakustudio 7 ngibonga kakhulu ezindabeni zanamhlanje. Lazi nginesimanga uma ngizwa kuthiwa umama uGrace Mgabe kuthiwa uyakhala kakhulu ngokuthi induna yakwaZwimba ithi yena umyeni wakhe uDr Robert Mugabe makayembiwe lapho ongcwatshwe ekhona emzini wakhe eye kungcwatshwa eHeroes Acre. Kuthiwa ukhala ezimathiyane bakhala okungakanani omafuyane uma befuna nabo ukuthi abayeni babo abalala emzini yabo kodwa uMgabe wala la ekhona lo mama wala wathi mabayengcwatshwe eHeroes Acre lapha babengafuni khona naye akahambe oyongcwatshwa eHeroes Acre lapha ongafuni khona kumbe lapho unkosikazi wakhe nabantwana abangafuni khona nemuli yonke yakomgabe lapho engafuni khona kayengcwatshwa eHeroes Acre uMgabe kayembiwe eyengcwatshwa khona lapho kulele khona abanye ababengafuni ukuyolala khona naye kahambe abemimbe ehambe naye khona lo masemathambo omhlophe kahambe eyolala eHeroes Acre lapho ongafuni khona lapho abanye ababengafuni khona wabathatha ngoba babengasazikhulumeli wayobasa khona naye kaye kabayemusa khona naye kune phelele khona ngani ngendlela naye wayephatha ngakhona ezinye inkokheli naye kahambe yolala nazo khona ngani kumakhulu abekulwa khona le lapha abayolala khona eHeroes Acre. Ngajabula kakhulu.
Labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America ubika ukuthi ukufuthelana lokukhulumisana kubi kuya phambili phakathi kweziphathamandla zakwele China leza kwele Taiwan. Umsakazo munye uthi njalo kubhubhe abantu abayisithupha kwele Yemen izolo ekudubukeni kwebhomba ebelijonge iziphathamandla zikahulumente ezimbili. singene kudaba lwemelika. Uzulu waleli lizwe namuhla ukukhefu elibizwa ngeColumbus Day. Usuku lolulu nanza ukufika kuka Christopher Columbus ezihlengeni zeAmericas ngomnyaka ka 1492 kulinyanga. Kodwa ezinye izabelo zeMelika azilinanzi lelikhefu ngoba zisithi uColumbus wahlukumeza abantu abathola kulezi zihlenge. Ngokunjalo izabelo lezi zinanza ikhefu ezazibekela lona zalibiza ngokuthi Indigenous People's Day. Kolunye udaba olwehlukileyo owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthuke izizalwane zakwele Haiti ngempelasonto ezidinga ubuphepheli kwele Melika esithi ziza lomkhuhlane we-AIDS. UTrump ube lomhlangano e-Iowa lapho aveze khona ukuthi ulakho ukuncintisa ukhetho luka 2024 kulandela ukunqotshwa kwakhe ngumongameli Joe Biden nyakenye. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Le nkulumo kalowa engumongameli welizwe laseAmerica umnumzana Donald Trump ubona ngathi inkulumo elenzondo kakhulu ibuchapha bengqondo lowo abenzileyo ngoba umkhuhlane lo wengculaza ukhona nje umhlaba wonke njalo nxa singadingisisa kakhulu ukuthi wabuyaphi singananzelela ukuthi akusomkhuhlane wemvele lowaphongukuvela umkhuhlane nje owavela kulomuntu ogangayo lapha emalaboratory and labo bantu kukhomba khona khona lapha kulo lena leli lizwe yena asesithi abantu baletha umkhuhlane khona mbona ngathi kudelela singakhohlwa njalo ukuthi umnumzana uTrump vele akamthandi umuntu onsundu ngalokho umuntu open ngakho mpela ongazibiyo ukuthi akuthi ukuthi hayi yena umuntu omnyama uyamzonda.
Umbona encintisa yini uTrump kukhetho oluzayo?
Inkulumo zakhe eziningi ziyabonisa ukuthi impela usasele sifiso sokuthi uyabuyela njalo ngathi uvuka nje isikhathi sonke ecabanga umethi ngamaqhinga ukuthi acikele phansi umbuso kaBiden ngakho-ke uhlale emchothoza nje okwamalanga wonke. Angeke ngiyethuke mina kusasa nxa kusiza ukhethwa njalo umnumzana Trump engathi ufuna ukuyangenela funa ukuyancintisa ukuze abuyele esikhundleni lesi ngoba ungathi uyasifuna kakhulu.
Abibandla lakhe lama Republicans ubona bemamukela yini bemvumela ukuthi ancintise ebamele alubana ethe wathi ukuthi uzancintisa.
Kusangenzeka ukuthi kungabi lokuzwana kubandla lakhe kodwa ke umbona ngathi nxa sinazelela umbuso kaBo Biden ongenobusa okwamanje ngibona ngathi kulokwehluleka okuthize sokusenza abantu bakhulume kabi ngombuso wakhe ngoba senazelela ukuthi inhlupho eziningi ezikhona lapha elizweni ngibona ngathi nxa singakhangela okwenziwa umnumzana uTrump ngibona ngathi uBiden usehlulekile. Lokho kuzenza kuvuleke kalula ithuba lokuthi umnumzana uTrump abuyele njalo nxa lelo thuba livuleka kuza kwenza ukuthi laba beqembu lakhe abaningi bamseyele bebona ukwehluleka kukaBiden ikakhulu ngodaba lona lolo ke sike saxoxa ngalo msakazi lwabantu abokuza abangaphandle abagcwele eborder laphana simbona ngathi bahleli esimene esibi kakhulu ukuthi noma ngubani ngeke avumele ukuthi abantu bahlale kulesiya simo. Lokho kukhomba ukwehluleka kukamnumzana uBiden bekufanele kube ngako khona sekwenzile ukuze kanakekele impilo yabantu laphana ngoba phecelezi kuqathekile ukuthi noma sicabana noma kulohlupho olukhona kodwa ke sicabange kakhulu impilo kahle yabantu phecelezi ihumanity akufanelanga siyehlise sicikele phansi impilo kahle yabantu.
Umnumzana Gary Twala Jackson yisizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi kumele abaqhatshi bengeze iholo lezisebenzi kulandela ukukhwela kwentengo yezinto. Ingcwethi kwezemithetho zithi umtshutshisi omkhulu kahulumente akalamandla okwalisa imithethwandaba ukuthi ikhulule abasolwa abetheswa amacala okutshintsha imali ngaphandle komthetho. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.